Endabeni zethu lamhlanje lilo Mikeove. Abenhlanganiso eMagamba Network bethula ucwaningo oluphathelane lemibono yabantu ngokhetho lwalonyaka phansi kohlelo lweCitizens Voice Index. Abesifazana beZimbabwe asebebhalisile ukuncintisa kukhetho lwalonyaka bamabandla ehlukeneyo ezombusazwe bakhuthaza abesifazana ukuba babavotele ngoba bezwisisa inhlupho ababhekani lazo. Impi yabashayela izimoto ezinkulu bakwele South Africa labeZimbabwe iqhubekela phambili. Abe South Africa besithi ngabe bafuna abeZimbabwe abenza lomsebenzi elizweni labo. AbeZimbabwe abangela ngwalo zokuhlala lokusebenza kwele Botswana sebese saba kuye ekhaya ukuyavota ngoba amapholisa alelo lizwe aseqinisa umkankaso wokubabutha ebaphindisela ekhaya. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwendaba esiphathelene labesifazana. Asihluzeni bomama, sikhangela okwenziwa ngabesifazana asebebhalisile ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama la ku-6:30 ekuseni kusasa kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.